Kukabili kungabe either kuyi functional politics kumthene seven deployer ukuthi vele eseva a party of ku party office izalo vele antihlala mchokotsho kulamaxhego abe eyirana khona ngale but ungakhangela kathesa umthwango ongu chairperson wama veterans but isisplitile iwo veterans maybe because of that babe sebekubona and at party level kulomuntu responsible for in elite andiso kuleyo veteran league ongayisiyo umthwango so konokhiyana ingxemba ayofuna ukuthi kube aligned enye futhi bekuyireputation ngoba for all along vele iwo veterans anti before and the minister of defense
yi kodwa abanye bathi okungani kuyasolisa ukuthi uvuke exotshwa ngomgqibelo kungani nxa kuyikuthi into bihleliwe ingabanga phakathi kwevi
umbuso kalobaba uhlukene kulalwana wayizolo ubaba lona wayizolo uma uye umnanzelele uyanikwa ithuba lokuthi afake ama-minister afake izinto ezi-unconstitutional so ukuthi vele usebenza njani ngabe engxenye sesimuzela ikhuluma nge-strategic ambiguity ngoba ukusebenza kwakhe yena vele laye kuhlezi kule nkulu anti uxotsha omunye namhlanje kuyimpela sonto wachatha abanye futhi so yindlela asebenza ngayo ukuthi uyabungakwazi lokuthi njengelizwe kumi njani kusuka ngaphi kuyiwa ngaphi akuplaneki nje into zakhe zonke isavuka mpuzana
ye sikhuluma ngabona labo abaqatshiweyo ubone njani ubabona njani bona labo abasekeli babaphathi ntambo abakhethiwe
engingathi hayi ngiyamazi ngubaba umhlonitshwa uMarobi siyakwazi ukuthi vele nje ngumuntu ovela kumedia sekhi so lapha afakwe khona ngibona ngazathi hayi ufakwe endaweni lapha le-competency khona but esingakwaziyo kakhulu yokuthi amandla to discharge ulwazi lwakhe uzalinikwa yini lelo thuba ike sebe sesikukhangelele.